ukhetho lolu sithi thina bekuqhilibezelana akula khetho olunye bekungumnumzana umnankagwa ezama ukudinga i-2/3 esebenzisa-ke i-backdoor lokhu ukwenze ebambane-ke le nhlanganiso yezek eyaziwayo kakhulu ngokuqhilibezela endabeni zokhetho kodwa khathesi-ke baphinde bamanyana-ke lesigodlo esikhulu semthetho esingathi i-high court lamajaji e-high court atshengisa ukuthi athengwa-ke ukuthi abe seceleni likamnankagwa belwisana nokuthi ibandla le-TCC lama-candidates e-TCC engabi khona kubhaloti ngoba bebesisaba ukudliwa-ke kulelu khetho njalo Mr. Mnankagwa uzama ukudinga i-2/3 majority eParliament esebenzisa indlela zokuqhilibezela ukuze-ke athathe lokhu akusebenzise ukuthi abuyele ukuba ngumongameli okungakho emthethweni beyond ama-limits akhe aphiweyo amabili asemthethweni isinqumo esikhulu somthetho esingathi ngesikhiwa i-constitution
manje nxa sikhangele elakusasa lebandla lithini lina ikakhulu ngomnumzana Chabangu kukhona yini elikwenzayo ukuthi kungabi lokunye ukuxotshwa kwamalunga
sesenzile konke kwekhothi kuphumile ukuthi konke lamalunga ethu akumelanga abe lokhu exotshwa singaze njalo njengoba ngingakhuluma ukuthi umthethwandaba yethu ayisamanga kuhle kodwa besitholile-ke ijudgment emisa ukurikholwa kwabantu bethu abakhethwa ephalamenti lekhansilini so sikhangelele ukuthi akusela abantu abazaphinda berikholwe kodwa akhona amanye njalo ama esiwenzileyo wonke ama-records la ayenziwayo akho emthethweni i-election analeyo yenziwe ngomnankagwa layo ayikho emthethweni kufuze ireveswe ngamadali omthetho ngoba izinto ezenziwa ngentando kamnankagwa ezingelani lomthetho welizwe lezimbabwe